Abanye abakubandla le-CCC abangamachumi amathathu ababotshwa lothimba batholakale bemsulwa. Babotshwa mhlaka 16 Nhlangula besendlini kathimba eHarare benanza usuku lwe-Day of the African Child. Umantshi umnumzana Colette Ncube uthe uthimba labanye bakhe batshaya amapholisa balimaza ababili njalo bagongoda imota yamapholisa. Uthe bazagwetshwa ngeviki ezayo. Kulababili abatholakale belecala kodwa okuthiwa babengekho ngesikhathi icala leli lisenzakala. Amagqwetha kathimba labanye bakhe achasise ngokwenzakale emthethwandaba. Omunye wabo ngumnumzana Webster GT osebenzana nenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Judgment was delivered, of which the courts made a finding that 30 of the 65 were not guilty and the 35 were found guilty of the offense of participating in a gathering with the intention of causing public violence.
Uchichi kubeke sithi uyadanisa ukuba uthimba namanye amalunga e-CCC abotshwa lawo sebehlale e-remand prison isikhathi eside.
The matter has been rolled over to Monday 25 November for the pre-sentencing.
Olwela amalungelo oluntu obesemthethwandaba umnumzana Peter Ncube uthi okuzisa ubuhlungu kuba abanye batholakale bengelacala ngemva kokuhlala isikhathi eside ejele.
Ukhululwa kwabantu laba ababebotshiwe ade bebotshiwe uJason Timba kutshengisa ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kutshengisa ukuthi bebengabantu ade bebanjelelwe baphuma ukubanjelelwa ngumthetho nje umthetho nalo obambelela abantu. Xa sebebakhulile so siyabona ukuthi bebevele bengabantu abangelacala bede bephuma ukubanjelelwa njengabantu njengentweni engekhoyo intweni ezobephuma ukufela amafufu njengegundwane.
Ngolunye udaba owayengummeli wemkoba North edale liphalamende umnumzana Amos Chibaya namuhla uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebail lidale le-High Court. Wethethwa icala lokuthi wahamba ngontulikazi lonyaka emthethwandaba ukuyadingisisa okwenzakala kuthimba labanye bakhe. Amapholisa athi akwenzayo ikutshotshozela udlakela. Kolunye njalo udaba unkosazana Mary Mbayiwa owayelikhosikazi lomsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kwaliwe isicelo sakhe lidale elikamantshi ukuba kulahle udaba alethesayo esithi sokuthethe isikhathi eside ukuba luthoniswe. Idale leli lithe kumele aphenduke ekuqaleni kwenyanga ezayo lisithi ugula kwakhe lokungafuni ukuma edale kungaphazamisa amalungelo kaChiwenga. Wethethwa icala lokuzama ukubulala uChiwenga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.